Soko izikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ngali tshona njani solukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 7 Hlolanja 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
sifuna ukuthi siphakamise indaba yokukhulumisana kwamaZimbabwe ngoba siyabona ukuthi kule zinto eziningi ezingahambi kahle emphakathini kodwa zingalungiswa nokukhulumisana. So umkhuleko lo uhambe kahle kakhulu abantu labo kade sifisa ukuthi babe khona babuyile.
Abe inhlanganiso zokholo lwesiKristu phansi komanyano weChristian denominations in Zimbabwe bakhokhele umhlangano wokubonisana ngendlela zokuxazulula inkinga ilizwe elibhekane lazo.
Abantu laba bacalwa in crime of theft on grounds that at the time bethia raider izinto ezilooted abasazanye bathambisa e police station. So the state is accusing them ukuthi kwakubeta intentions to steal.
Umthethwandaba kamanje kobulawayo uphe amapholisa amabili ilungelo lokuba udaba lwabo luye kwahlulelwa ngomunye umanje. Ukukhalala umsebenzi kwababalisi kungene kulanga lesithathu lamhlanje, izikolo eziningi sezivaliwe ngoba kungafundwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukukhalala umsebenzi kwababalisi kungene kulanga lesithathu lamhla, izikolo eziningi sezivaliwe ngoba kungafundwa. Inhlanganiso ezigoqe ukukhalala umsebenzi lokhu ezibalisa iZimbabwe Teachers Association le Progressive Teachers Union of Zimbabwe zithi ababalisi bazabuyela emsebenzini kuphela nxa uhulumende engengezelela iholo lazo. Inhlanganiso lezi zithi njalo isilinganiso sababalisi abangasayi ezikolo sifika kumathumi ayisithiyagalombili ekhulwini i-80%, kuthi labo abahambayo kabafundisi. Lanxa sehlulekile ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba, uhulumende sechilo ngaphambilini ukuthi kalayo imali yokungezelela izisebenzi zakhe iholo. Untungamile inkomo Studio 7 uxoxele siphathamandla seZimta umnumzana Richard Gundane wachasisa ngomumo osezikolo.
Esikubonayo ke ukuthi endaweni eziningi ababalisi labahambi esikolo, nxa sikhuluma ngama percentages ngakhuluma ngama 80%. Abanye abahambayo ke kukhanya bayahamba kodwa bengathi nibe sebenza nxa besendaweni yabo, kutsho ukuthi bayabe nabo strike kodwa kuyisithi ini. Abaningi i-strike yabo it's stay at home, basekhaya. So yiyo into esiyibonayo ukuthi kulokho kwenzakala lokho, even kusasa siyabe siloko kubekela phambili lokuphela lomsebenzi. Sesidinga ke khathesi ukuthi sibone ukuthi ngaphambilini sesizadinga ukuthi sikhulume lezinye ingatsha zikahulumende. Sesibonileke ukuthi sesibe sakhuluma ne-executive lama-ministers. So kuzameleke ukuthi siqhubekele phambili sikhulume nge-parliament yeZimbabwe ngoba layo njengelokhu zenu, njenge-legislature, balakho okumele ukuthi sikhulume la. So sizakudinga ke ukuthi sikhulume logatsha lonolo kahulumende ukwenzela ukuthi sibone ukuthi kungaphathisa njani ababalisi. Kodwa sikhuluma ngikhathesi hhayi ukukhalala imisebenzi loko oqhubekela phambili.
Kulankulumo ngitsho phakathi kwenu lo hulumende ezikhona kwamanje sikhuluma nje.
Hayi, sigcineke ukukhuluma lo hulumende ngemande kuleviki, sakhuluma sabona ukuthi ezinye izinto sizazihambisa njani ngaphambilini, kodwa-ke kungelamphumela ephumileyo kulele la. So sizabe silokho sidinga ukuthi sihlale phansi labo ukwenzela ukuthi sidinge ukuthi lokho esikuthi ngama-non-monetary benefit, lokho esikuthi ngama-education sector specific allowances singakusebenza njani. So siyabe silokho sihlala labo phansi yebo bavumile ukuthi ngaphambilini siyaphambilisa bese lokho sihlala phansi sibone ukuthi kungalungiswa njani.
Nxa sikhangela inhlelo kwezemfundo ungathi ziphazamise kanjani okwamanje nxa sikhangela imihloliso ekaJune sikhangele lezinye inhlelo nje kwezemfundo ungathi siphazamise kanjani ngokukhala lomsebenzi kwenu?
Yebo ke kuyaphazamisa, kuyaphazamisa sibili. Lathi yikho esikuthoyo ukuthi lokhu kungakayenzakali ukuthi inhlelo zefundo ziphazamiseke. Kumele ukuthi inkulumo zethu esizenzayo yona iyidialogue ngesikhiwa. Thina-ke imisebenzi lohulumende siyenze ngendlela ezayenza ukuthi kube le mpumela ekwanisa ukuthi ababalisi baphiwe imali eyenelayo.
Alo-ke ngumnumzana Richard Gundane, isiphathamandla senhlanganiso emela ababalisi eZimta, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseGweru.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abenhlanganiso zokholo lwesiKristu phansi komanyano weChristian Denominations in Zimbabwe bakhokhele umhlangano wokubonisana ngendlela zokuxazulula inkinga ilizwe elibhekane lazo kwezombusazwe, ezomnotho kanye lenhlalakahle kaZulu. Abo manyano lo banxusa abenhlanganiso ezithile zikaZulu kanye labamabandla ezombusazwe, kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa onguye njalo umkhokheli wezanu PF akabuyanga emhlanganweni wenzelwe eHarare International Conference Center lanxa phambilini ubesazisile ukuthi uza kuba khona emhlanganweni lo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ezulwa bezigcwele ukukhalaza kuNkulunkulu ukubangenele eqedeni indubo yelizwe leZimbabwe libhekane lazo. Lanxa umongameli Mnangagwa ubengekho, ubemelwe ngumphathi ntambo wezomvikela onguye njalo umgcini sihlalo wezanu PF unkosikazi Opa Mchingure Kashiri ofunde amazwi kaMnangagwa.
You will realize that congregants of the church
sizananzelela ukuba abantu banye abasemabandleni ezokholo yibo njalo abatholakala emabandleni ezombusazwe. Njengomongameli olalelayo ngizimisele ukuzwa imibonweni
on various issues and developments in our country.
Ukungabi khona kukamongameli Mnangagwa kube yinto ecunule abamanye amabandla ezombusazwe abenxusiwe, agoqela umnumzana Nelson Chamisa o-MDC oveze ukuba ubefisa ukuba ngabe uMnangagwa ubekhona.
I'm coming here as a leader of a people who have been brutalized, assaulted.
Zalapha ngingumkhokheli wabantu abahlukumeziwe batshaywa hathi ngoba belomlando kodwa ngoba kungamalunga e-MDC. Angizwisisi mina ukuba kungani sijezisa uZulu ngendaba zezombusazwe. Leli lizwe liqakatheke okwedlula umuntu wonke.
This country is far more important than any one of us.
Unobhala wenhlanganiso yeZimbabwe Council of Churches ZCC uDr. Reverend Kenneth Mtata uchasisa ngokuqakatheka kwalomhlangano.
Sifuna ukuthi siphakamise indaba yokukhulumisana kwamaZimbabwensi ngoba siyabona ukuthi kulezi zinto eziningi ezingahambi kahle emphakathini kodwa zingalungiswa lokukhulumisana. So umkhuleko lo uhambe kahle kakhulu, abantu labo kade sifisa ukuthi babe khona babuyile. Futhi siyabona ukuthi kuzoba le ndawo yokuthi sihambe phambili ngendaba leyo ukuze siyobona umongameli welizwe ahlangane lalowo omele akhulumisane laye uNelson Chamisa.
Ukungabi khona kwaMnangagwa uthi akubahluphi kangako njengoba ethumele abaze ukuzommela.
Sibe sizojabula kakhulu kodwa kuyenzeka ukuthi umongameli umela yenza ama-priorities asazi ukuthi i-promise lapha lo chairman we-ZANU-PF u-minister Mchinguri ukuthi umhlangano ozayo uzobe khona, so sizothatha leyo i-commitment sihambela phambili.
Umthatha uthi owalamhla umhlangano wahlukile kulobizwe ngumnankagwa lapho enxusa inkokheli yamabandla ezombusazwe aphatheke kukhetho lwanyakenye.
U-president ule-right yokumema labo abasebenza layo kuleze mbusazwe. Izolo wa umhlangano wama-politicians, le ibe i-broader conversation. So sicabanga ukuthi le ibalulekile ngoba ibuyisa wonke umuntu.
Unkosikazi Hingani Mkandla ovele kobulawayo uchasisa ngomhlangano wanamhlanje.
Izwile ukuthi into eyenza abantu bengazwanani yokuswela ukuthula. Nxa kungaba nokuthula ebantwini singahlalisana kuhle. Kusuka lapho esihlala khona ezindlini zethu, kuma-communities lapho esihlala khona, kungaba nokuthula. So engikunanzelela kakhulu ukuthi kufanele siqale siyeyithumayela ilizwi lokuthula.
Laye njengochamisa usole ukungabi khona kukamnankagwa.
Ambona ngani ukungabuli kukapresident la akubanga kuhle. Ngabe ubuyile njengomkhokheli wazokuzwa ukuthi kathi njengabantu bezinkonzo, amabhishophu bezinkonzo belizile ukuthi asibuye sizohlangana befisela ukuthi kube nokuhlalisana phansi kukhulunywe ndawonye ezokuzwa ukuthi kathi abantu bafiselani, abantu bafunani ngelizwe.
Lo mhlangano owenzelwe eHarare International Conference Center uqoqwe ngabomanyano owe-Christian Denominations in Zimbabwe, ungenwe ngabenhlangothi ezijiyeneyo zempilo ogoqela abezombusazwe, abakubhizimusi, abenhlanganiso ezisebenzisana nozulu labavele kumabandla achiyeneyo ezokholo lwesiKristu. Bekuculwa ezokholo njalo kuthandazelwa ilizwe leZimbabwe ukuba lenelise ukuphuma ebunzimeni elibhekane labo. Ingoma zonke bezihlatshelwa bezifakaza ukukhalaza kuNkulunkulu ukuba akhokhele enhlelweni zokukhulumisana phakathi kwenhlangothi zonke zabantu baleli lizwe. Imele Studio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umthethwandaba kamantshi kobulawayo lamhlanje uphe amapholisa amabili ayewetheswa icala lokujontsha ilungelo lokuba udaba lwabo luye kwehlulelwa ngomunye umantshi bethi unkosikazi Sithembiso Ncube abamthembi ukuba uzaphatha kahle icala labo engayelamanga acele. Batsho lokhu ngoba ngeviki edluleyo ubalele imvumo yokuhlawulela imali yesibambiso sebail njalo lezinye inkulumo zakhe ezingabaphathanga kahle. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ngokobulawayo amacala okuthumba lokubhidliza impahla aqhubekela phambili ethoniswa emthethwandaba kamantshi e-Trade Gold lapho umantshi uSithembiso Ncube evumele ukudluliselwa kwelinye idale. Udaba lwamapholisa acalwa ngokuthatha ngaphandle komthetho impahla eyayithunjiwe ebalisa amatanka egas labomakhalekhukhwini. Uthulani Nyathi lo Victor Peter Munondo abasebenzela enkambeni yamapholisa emzini wentumbane bebemelwe ligqwetha unkosazana sisasenkosi Sihwa owedube Banda Nziraya Penga and Partners batshele idale ukuba izibotshwa zithi aziboni ezalalela ahlulele ngokuqondileyo icala labo. Unkosazana Sihwa uchasisa icala lezibotshwa.
Abantu laba bacalwa nge-crime of theft on grounds that at the time besiya raider izinto ezilooted. Abasazanye bathambisa e-police station. So i-state is accusing them ukuthi kwakubeta ama-intentions to steal.
Unkosazana Sihwa uthi lamuhla bekumele liqale ukwahlulelwa leli cala kodwa izibotshwa zalile zacela ukuba liyethonisiswa kwelinye idale.
Namuhla besi shiye kutu kumele sikali si trial kutuwa ama accused persons ba vile lombono kuti itali like we have won't be fair in terms of the constitution on grounds that the same court yet dismiss IPL application yabo. So because of that bacele ukuthi in case yabo be transferred to another court where they feel that they are going to have a fair hearing in terms of section 69 subsection 1 of the constitution. Njalo sithe sikucelile yona le application sigrantiwe indaba yethu sisiza ngena ku court 5 sokumele sihambe ka court 5 siyedinga ilanga lapho sizangena khona for trial.
Umtshutshisi umnumzana Alphonse Makonese yena utshele idale ukuba inkamba yamapholisa entumbane yathola umbiko othi kulempahla ezazithunjiwe zafishwa emoteni efileyo esilindweni samabhasi esentumbane bus terminus lapho izibotshwa ezathunywa iziphathamandla zazo ukuba ziyecwayisisa ngalezo mpahla kodwa baphenduka enkambeni belengise izandla. Unyathi lo Munondo bacalwa ngokuthi bathi befika lapho okulempahla khona batshela abalindi bale indawo ukuba babatshengise impahla ezithunjiweyo bathunyiwe ukuzozithatha babikwa baqhubeka bezithatha kodwa abafikanga lazo enkambeni. Babikwa njalo ukuba befika kule indawo babezibiza ngokuthi ngumpholisa uMaveya lomoyo. Impahla ezithunjiweyo abasuka lazo entumbane bus terminus abangazifikisanga enkambeni yamapholisa zibalisa amatanka amabili egas alesilinganiso sama kg amahlano omakhala ekhukhwini abayisifica minwe mibili lembodlela eziyisithupha zamanzi ebattery njalo lokhu kwabhalwa kugwalo lwezehlakalo zentumbane bus terminus. Kusenjalo kulojaha okhankasela amalungelo ombusazwe namalungelo abantu ukukhanya kwenkosi Mkandla yena obemelwe yiZimbabwe Lawyers for Human Rights ophume engelacala ngemva kokuma phambi kwedale likamantshi eGwanda lapho ecalwa ngokuba wadala udlakela lokubulala impahla ngesikhathi kutshengiselwa kunyanga edluleyo. Kusenjalo umqondisi wenkampani kaloli National Railways of Zimbabwe u-engineer Louis Mukwada uthi inkampani ilahlekelwa imali eningi kakhulu ayitholi inzuzo kuhlelo lokuthwala abantu besuka edolobheni bebasa emalokitshini kodwa bakhangelele ukuba uhulumende angenele abatholise imali yokuvala leyo elahlekayo. Kulandela ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota ngenyanga edlule uhulumende ubambe ngamandla ukuba inkampani National Railways of Zimbabwe labanini bamabhasi azimeleyo bathwale abantu ngedola ukuya lokuvela edolobheni kuthi isitimela sona sihlawulisa ingxenye yedola elingalethi inzuzo kuNational Railways of Zimbabwe. Ngimele iStudio 7 yibo Bulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Inkulumo zokuxazulula inkinga zombusazwe elizweni seziqalile lanxa inkokheli ebalulekileyo nxa kukhangelwa impumela yokhetho ebalisa umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa lomongameli Emmerson Mnangagwa bengakadibani mathupha. Abanye bathi lokhu kufana lakudala ngesikhathi sombuso wabahuquluzi benotho kubusa umnumzana Ian Smith lapho ukwenziwa inkulumo kulabo Bishop Abel Muzorewa labanye ababizwa emhlanganweni wenkulumo ezifana lalezi ezifuna ukwenziwa kodwa inkokheli yezaphu leyezanu ingayanga. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomfundisi wesonto yeBaptist uReverend Ray Motsi endawonye lesikhulumeli sebandla leMDC kobulawayo umnumzana Felix Magalela Mafasibanda onguye osungula lingxoxo.
Daba okokuqala kungani sapha iZimbabwe ithemba lokuthi thina sizalungisisa ezenotho ezepolitics ngaphambilini impumelelo yama-election ayisahambanga njengoba abantu bavota. Saphinda samemezela sathi sifuna kube nenkulumo ye-legitimacy yokuthi sibili ungubonga meli mubani. Abantu basihleka sathi sifuna ukuthi sikhulume, yikho thina sizimisele ukukhuluma sibili, hathi kubutha abantu bona ngani ikudlala ngesikhathi. Njalo uPresident Mnangagwa umuntu ofanele ukuthi laye buye engupresident weZanu PF, hayi kubuya njengopresident welizwe sefike lecture etshela abantu ngani ngulecture noma ngutitsha. Sibona ngani kudlala ngesikhathi, kakabakazimiseli. Ngake ngine khonapho kwamanje.
Ye, hayi kuyezwakala. Mfundisi Motsi, uyayizwa naso imbono kababa uMafa lapha, uthi yena hayi kumele bahambe belingana, kungabi lo mongameli. Uthini wena?
Ya, ngiyabonga baba. Ingxoxo yeZimbabwe yokukhulumisana kwabantu into enhle. Thina abamabandla abamachurchi siyakusekela lokho, ngoba izinto ezombusazwe nxa bona bengavumelananga bona ngokwabo, kunzima ukuthi kuba lokuthula ukuhlaliseka koluntu eZimbabwe. So besicabanga ukuthi kuhle kakhulu, yikho ubona njengamabandla siyazama ngandlela zonke ukuthi sikhuleke nokubuyisana, ukuthi sizame ukuletha abantu ukuthi babuyisane, kukhulunyisane ukuthi balungise izinto zeZimbabwe. So thina siyakwethemba, kodwa into eswelakalayo eZimbabwe ikaphesi ikuthi khona loba kukhulunywa khonokho ukuthi khona abantu kumele bakhulumisane, akukabe le lamanyathela asegcekeni ukuthi kukhulunywani kathi.
Nantu daba baba Mafa, uyakhuluma lapho umfundisi ukuthi kanti vele kukhulunywa ngani, kuyini nxa kuthiwa bamele bakhulume, kuyini kahle kahle ukukhuluma kwakhona ukukhulunywa?
Into yokuqala ngifuna ukuthayela ihlombe uDr. Reverend Motsi. Umlamlankunzi, ungakuthi wena uyalwa uphinde ube ngumlamlankunzi. Kwenzakala ngo-1896 uRhodes wahlupha amaNdebele inkosi uRobhengula wanyamalala, wazenza umlamlankunzi. Lanamhla lokhu sihlupheka sisizwa ubuhlungu be-colonialism. Awusoze uthi wena lawe ozeprove funa ukwenza i-solution sisiba ngu-chairman. Umlamlankunzi e-Afrika lapho sibe-SADC community, sibe-AU. Uma sokusala kule United Nations angithi. So sibona ngani ukuthenga isikhathi lokuphambanisa abantu esingathi ngesikhiwa buying time. Sikhuluma ngani i-agenda yithi? I-agenda yi-legitimacy. Ama-election thina njengoba salitshela kudala ukuthi asiwavumi, ngoba siyakwazi ukuthi sanqoba. Yinto yokuqala esizakhuluma nge-legitimacy ukuthi kanti ngubani ofanele ukuthi ebe ngumongameli. Singasuka lapho sesibonile ukuthi hhayi sisebevumile abantu, sesingadinga into ekuthiwa iliyana transitional authority engagcina sibanjwa ngomunye ongasiyo politician. Bonke laba abantu ababebe ngama-politician bayakeba bengama-observer. Sidinga abantu abangathi bambela uhulumende kwesikhatshana, kusalungisa imithetho lama-reforms loku-regularize imithetho loku-harmonize i-constitution. Khathesi MDC alliance ingake yacheya lowo mhlangano, naiza iZanu PF ingake yacheya lowo mhlangano ngoba ba-interested. Njalo ngifuna ukuthi ubaba uMotsi engilalele, ngithe abantu abaxhobeleneyo yiZanu PF le-MDC alliance, abantu abangancedisa labo i-civic society inclusive of labor, churches, all NGOs.
Ye, mfundisi Motsi, ungasitshela ukuthi wena ngokubona kwakho okwenzakalayo kathesi kuzagcina kulo kukhona yini okuphumelelayo, njengoba bonke bakhanya ababili laba uMongameli Emmerson Mnangagwa lomnumzana Nelson Chamisa ukuthi bale nto abafuna kuqala ezilungiso, ubona ngani kuzagcina kuphumelela yini?
Okwakathesi mnumzana ukuthi kukhanye ukuthi kuzaphumelela yini kumbe hathi hayi lawo ngamanga, ngoba into ekhona ukuthi abantu kumele babe lombono ofanayo ukuthi siza silangazelela ukusuka lapha sisiya laphaya ukwenzela ukuthi kona singakhutha umbono lowana at least kuya abantu bayenelisa ukubuyelela kuleziyana indawo ukuthi kathi sipambukela kumbe sile problem lapha.
Alo ke ngumfundisi wesonto eBaptist uReverend Ray Motsi ubexoxa endawonye lesikhulumeli sebandla leMDC kobulawayo umnumzana Felix Magalela Mafasibanda. Live talk uhlelo oluza manje ke ngemva kwemizuzu emhlanu elandelayo sixoxa ngo kudaba olutukuhlelo oluthiwa asihluzene bomama sixoxa ngemizamo eyenziwa ngamabandla athiyeneyo ezokholo lwesiKristu njalo lawo ezombusazwe ukuthi kukhulunyiswane phakathi kwenkokheli yeZimbabwe eyombusazwe. Tumelani text message unombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlela. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Esikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi ukuthikaza kwamanye amazwe awe-European Union ukwamukela kozibeke esikhundleni sokuba ngumongameli okwesikhatshana kwele Venezuela uJuan Guaido kungabe kunikeze ithuba umongameli Nicolas Maduro lokuqinisa inhlelo zakhe zokuphatha ngocuku labo abaphikisana lombuso wakhe. Ele Hong Kong seliqalile ihlandla lokuqala lokubunjwa komthetho okujezisa labo abeyisa ingoma yesizwe yakwele China iNational Anthem. Lumthetho udinga ukuhlawulisa abazafunyanwa beyisa iNational Anthem inkulungwane eziyisithupha zamadola i-6300 loba ukugwetshwa ukuhlala ejele okweminyaka emithathu. Jaiva lo Skyiva esithi yena imali yeqolo sesigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa ke singakehlukani kuhlelo lwethu kasikhangele inhloko ebesilazo. Abenhlanganiso zokholo lwesiKristu phansi komanyano Christian Denomination in Zimbabwe bakhokhele umhlangano wokubonisana ngendlela zokuxazulula inkinga elizwe elibhekane lazo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje igama nguChris Gande ngilichiya ke kuStudio 7 Live Talk lingasithinta ngo-past 6 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela.
ukulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.